ungakhangela wonke ama abadlali bethu esibuye labo laba bonke sebesethe ama personal best records singabe singatholanga isinqonqo se gold silver and bronze kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba ikusasa yabo inhle ngoba bonke sebebhithe ama records ababevele bewa holder bebuya lapha ama records ababuye abenze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule okutshengisela ukuthi come France 2024 Paris 2024 hayi ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle talenta livele likhona I think okuqakathele ukuthi thina lati sikuqakathelise umdlalo lo because charity begins at home kumele thina ngwethu sibe laso isifiso esokubuya kuma Olympics sifake amandla emidlalweni leyi ethi esithi sport then ngibona zani singakwenza khonoku hayi ilizwe liyakhuphuka sekuhle italenta igcwele eZimbabwe
asithi kuhambana ke elupane komakhovula phezulu khona ngale sikolo bakhona yini abantu elithini ngabakhangela lithi kodwa lowo kungani engagijima siyakhumbula kokulo samukeliso womoyo wayevele entepe siyakhumbula baningi kakhulu abavele emakhaya liyangenangena yini ukuthi libazame ukubakhipha emakhaya liwafake khonapho kuzinga eliphezulu
umbuzo omuhle kakhulu lowo yinto nje ekade ngizidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi I think kuqakathekile ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise singama national federations atshiyene with the 54 national federations elizweni sikhangelisise ukuthi kambe sure singaswela in each national federation umntwana oyedwa unkazana oyedwa ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma records la ukuthi bengene kuma Olympics bona ngizani singafaki ingqondo zethu ndawonye hayi ichumi amathumi amabili ama athletes ayabuya kuma Olympics singakwenza njalo
so ngiyabona sibili kulama athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Gakalaka tesongukansela emawabeni kuzobuya uWynnet Dube use Cape Town kuzobuya labanye osendawoni eseBrithani langaphi ngaphi lake likhulume labo ukuthi lizame ukuthi libancedise kumbe ngama-club abo into ezinjalo bengikhuluma ke besikhuluma lo Elijah Nkare sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule i-club yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni kodwa kungani kuyasilela lapha nalapha so ke umbuzo wami ukuthi lake lidlelane labo kuhle yini kwenza ukuthi kuthuthuke phela i-athletics
kuya ngokuthi like ngikhulumile ngemuva silama national federations angama chumi amahlangu lane so kusiya ngokuthi yena eyakhe national federation yipi yabo kumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli club afuna ukuyivula umthetho oparticular to that national federation nxa kuyikuthi ngokugijima i-athletics kumbe nge-volleyball kumbe ngebhora lezandla kumbe ibhora lenyawo kambe kumele behlale phansi behluze ngibona zani wona lana ama-academy angaba yikho lapho esingabona khona amathalente wona lana acatshileyo